silusizi bakithi ngokudlula emhlabeni kukababa uKenneth Kaunda noma silusizi sinjalo siyayibongela impilo yakhe sinanzelela ukuthi uphilile sibili waphosa wayabamba iminyaka elikhulu balutshwane sibili abangayibamba le minyaka 97 years noma kunjalo bakithi sidangele imoya ebuhlungu idabukile ikakhulu sikhangela ukuthi uhamba ngesikhathi sobhubhane okuzenza ukuthi le ndlela yokumphelekezela kwaba lesifiso ibe ngani ilukhunyanyana sidabukile silahlekelwe njengabantu beZimbabwe silahlekelwe njengabantu besadakhi silahlekelwe njengezalwane zeAfrika umhlaba wonke nje jikelele ulahlekelwe.
Kukhona yini okungafundwa mhlawumbe ngababusi abakhona kukhawunta ngitsho lozulu nje jikelele ikakhulu abatsha abangababusi bakusasa?
Kuningi bakithi esikufunda ngempilo kwababa uKhawunda. Siyananzelela ukuthi usekele kakhulu waxhasa abalweli benkululeko ekakhulu beSouth Africa labeZimbabwe ngesikhathi belwisana labancindezela abamhlophe labenketha bechabi emazweni wona la engwaqambayo. Ubaba uKhawunda besithi yena iZambia kayikakhululeki nxa abanye abantu abamnyama beZimbabwe labeSouth Africa bengakakhululeki. So usizo asinike lona luyisifundo ndokithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini sisebenzeni ndawonye sithuthukisane siphakamisane njalo sikhululane ikakhulu sinanzela khathesi kulabo xenophobia eSouth Africa. Kumele South Africa ifunde ukuthi ukuze ithole inkululeko abayikholisa namhlanje yabuya kungenxa yokuthi kwakulabanye abantu abanjengoba uKhawunda besebenzisana labo. So kasifunde nini kubaba uKhawunda ukuthi khona singabantu banye sithandane nini isibekwazi ukuthi hayi siyasizana lapha lapha yana. Okwesibili abakhokheli lababusi bethu kumele bavume intando yabantu. Ubaba uKhawunda noma ubusa isikhathi eside kuthe kufika esikhathini sokuthi afike kukhetho adliwe wahlonipha intando kaZulu wahlonipha intando yabantu akazange athuma amasosha chaya abantu akazange aqile akazange abulale abantu ukuze avikele isihlalo sakhe sokubusa. Yikho engitsho ukuthi ababusi bakithi ngabame khonapho bananzelele ukuthi abalwele ukuthi abantu bakhethe bekhululekile nxa bengakhetha futhi kakuhlonitshwe lokho okukhethwe ngabantu.